Abe-FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe-dancehall ofana lale ingoma eka-Albert Mshure, yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethu, zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando. Abanye sebegcina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa. Izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso. Kungalesi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekhuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa. Umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo, abanye becine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza.
And as an organization we have been lobbying and advocating.
Sihlezi sikhankasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust. Lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke, esezilahlekelwa imphefumulo, zihlukunyezwa lokudlwengulwa.
Being abused, who are being raped.
Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso. ULeroy Mandeya oleminyaka engama-24 yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintech College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini.
We are suffering inside because we are not saying it out.
Sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihluphayo. Singabahlukumezekileyo mihla yonke, kodwa siyesaba ukukutsho. Kuyasihlupha kakhulu ukuthi sicina sesingena ngemicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo.
Abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labehofisi yommeli wakulemelika eZimbabwe. Kunkosikazi Gladys Thabani Thutisani usebenzelana labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano.
Esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho, sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence, kule sexual harassment, but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe ingxenye yema-programs ona lawo.
Ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane.
Sisenzela ukuthi bona babe yibo abazatshutshisa indaba yokuthi i-gender based violence, sexual harassment emakolitshini iyehle, babe ngathi ama-advocate. So mna ngokubona kwami into engabanje yona.
Inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula ama-98% ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lemayunivesithi saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyahlukeneyo, okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa. Linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingama-21 ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane. Lezi ngezibalisa iMidland State University, Bindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yedubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba ukuhlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.